Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 20 Mhlolanja 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Industry ngowala makhampani afomal kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke estatic yonke ile challenge yamagetsi.
Umongameli Masamnangagwa namuhla uhlangane labosomabhizimusi koBulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka.
Yancedisa kakhulu sikwazi ukuthi zamani kuhlala phansi nekhaya nabantwana sibagcine befundisa bekuthi ungamezihlahleni ukuthi nje ungahlalisa emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimota zikhuphulwa ngamanzi.
Kulandela izulu elilokhu lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini. Baqhubekela phambili abanye abakubandla lezana PF abathi umongameli Masamnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 loba yena esithu sefisa ukuphumula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Masamnangagwa namuhla uhlangane labosomabhizimusi koBulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka eCarousel Manufacturing ngesikhathi amabhizimusi amaningi ekhala ngokutshabalala komnotho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi uyajabula ngomsebenzi oqhutshwa inkampani le lamanye amabhizimusi esithi lokho kuveza sobala ukuthi idolobha lakoBulawayo yilo insika yamabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa kukhulume njalo emhlanganweni wamabhizimusi owe-Competitiveness Summit wethembisa ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa amabhizimusi. Amankampani amakhulu afana le-N Richards le-OK asevalile ezinye izitolo zawo ngenxa yokubhidlika komnotho. Ukuhlasiya amazwi kaMnangagwa lesimo samabhizimusi elizweni, sixoxe locubungela zenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala singakutsho ukuthi ekade uyajabula kakhulu unxogala eCarousel ngoba ibingasalungisa impahla. Edgars for a long time ibisiyikampani ethengisa impahla ezivela kwamanye amazwe. So kuyajabulisa ukubona besenza impahla phakathi kwelizwe begcina abantu besemsebenzini. Kuyinto nje ejabulisa ukuyibona isenzakala. Kodwa sikhangele esithi ngama-percentage e-industry lama-development ayenzakalayo awukafikisi sibangeni esithi kuyajabulisa ngoba i-industry yakoBulawayo lokhu ifile loba sithi lokhu ephansi kakhulu. Sikhangelela lapho eyayikhona lalapho esithi singabe sifakuze sibe khona.
Isimo samabhizimusi elizweni ungathi simi njani ngoba sesike sabona amanye amankampani amakhulu evala ngoba ekhala ngokonakala komnotho. Kuthi amanye athi kenelisi ukusebenza ngemfanelo ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Isimo se-economy vele asibanga kuhle. Economy at the moment is highly informalized. Owenza la makampani afomal athwale nzima ngoba abekompyutha labantu abangabhadali ezinye izidleko abazibhadalayo bona. Njalo bekompyutha la makampani abengabanjwa ngumthetho wokuthengisa ngemali yayo kuleli lizwe ngerate ekahulumende loba sithi official rate bona bethengisa ngerate yomkambo omnyama. So industry ngowala makampani afomal kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke estatic yonke ile challenge yamagetsi. So industry ngokwayo kufuze ibone ukuthi lapho khona ingabe senza ama-alternative kuyindlela yokuthi sehluleka ukuplana njengelizwe ngoba kade sesithwele nzima ngenxa yokuthi ama-industry asebanga amagetsi la mayini avulwayo. Ngakhala kwamanye amazwe abamayini nxa evula kule demand yokuthi lawa azisosele ipower yabo whether they have their alternative power or they import their power direct. Now we have had i-development ye-mining is leader ukuba lama problems ku electricity generation ngoba they all went into the national grid when we had not planned for them in terms of fast development in mining. It's just like a test. Generally, economy nxa ya informalized, we have challenges for those that are properly formalized ngoba they can't compete and they will continue closing until the drastic measure by government to fight informalization is put in place.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umlanga kwaza phatheka kumbuthano wokunanza usuku lweNational Youth Day eTrade Fair kobulawayo kusasa.
The Voice of America.
Kulandela izulu elilokhu lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini zabo, njalo laba emaphandleni bathi balisana lokuchapha imifula egcweleyo. Ugatsha lwe-Civil Protection Unit luthi izulu leli libangele ukubhubha kwabantu okugoqela abantwana bambala ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawayo ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelwe unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso lela yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Izulu liyama kweqiniso, sizoke ukuthi kumele ngabe sitshele ukuthi amadama asegcwele njabe sesithola amanzi ngendlela efaneleyo, kodwa sikawatholi ngendlela efaneleyo ngoba mina kundawo engihlala kuyo le-2 weeks singalamanzi. Ikhansili lingani athembisa ukuthi la manzi sesizawathola, bengiboneke i-athekhi ithembisa ukuthi amanzi sesizowathola ngendlela efaneleyo esifisa ngayo ukuthi siwathole ngawo, lokuthi siyakwazi ukuthi ikunike izulu khose ligcwele emadamu, kodwa sikakuboni ukuthi mani yathembisa izinto ezithize endjube ephuka langathi zonezo ezakheka kubi ezakheka endaweni ezingasondanga kuyagcwala sibili ingcekeza amanzi ayangena yangena. Bathi siyesaba ukuthi linganda kakhulu kuyagcina lisingenele, sike salahlekelwa langumntwana ngobuningi bezulu owathathwa ngamanzi. So kukhona konke okuhle lokubi, kodwa emasimini kwezinye indawo kuhle abantu baza kudla, esekuhlupha yitho isilungu besesidlumile.
Njengenhlanganiso ebhekane lamalungelo abahlali bakhona ngapho kobulawayo, liyake liqoqe yini imhlangano ngalolu daba?
Ye, iyaqoqwa ilingaqoqwa kakhulu, kodwa iyaqoqwa kukhuliswa ukuthi nje kube zinsuka kukhulunywa kakhulu. Angikwazi ukuthi kungeneli kobulawayo, kodwa kube kuthoke nhlanhla eziningi ziyakhuluma ngendaba yamanzi yena le. Ye, ziyakhuthaza kakhulu ngoba zivikele engozini, ziyancedisa kakhulu, zikhuthaza ukuthi sibe nekhaya kakhulu. Ngisitshela lokuthi hayi sibone laphi weather report ithi kuzabanje, zamani ukuhlala phansi nekhaya labantwana libagcine befundisa lokuthi ungame ezihlahleni ubone ukuthi awukho bezimoteni, bese besitshela ukuthi nje ungahlalisi emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimoto zikhukhulwa ngamanzi.
Lo unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elwela izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhlangothi lukahulumende weMelika lobona ngezemali olwe-US Treasury Department namuhla lwethese izitsheso zenotho, umnumzana James Akabarebe, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weRwanda olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuthiwa ujojozela impi yomvukela kwele DRC ephakathi kukahulumende kamongameli Felix Tshisekedi labahlamuki beMarch 23 kumbe i-M23. Omunye njalo owetheswe izitsheso lezi ngumnumzana Lawrence Kanyuka eKingston, ilunga leCongo River Alliance njalo okunhlanganiso ye-M23. Ababili laba kucatshangelwa ukuba bayingxenye yabahlasela abantu makhaza edolobheni leGoma leleBukavu asehluthunwe yi-M23 ezama ukuhluthuna amanye njalo amadolobho. UTshisekedi uthi amasotsha akhe alokhu elwisana le-M23 eBukavu. Umongameli Paul Kagame wakele Rwanda ucatshangelwa ukuba usekela abahlamuki laba okuthiwa bazondwa ngohulumende kaTshisekedi. UKagame uyakuphika lokho. Kukhanya iyehlula imizamo yenhlanganiso ezigoqela eSadc African Union le-East African Community eyokuzama ukumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba ogibs to weStudio 7 uxoxele umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
Eti yara sisi nengi zinfezi nzakala wala pana okokukara indaba ye politiki nje ukuthi kukhona babandlululu ayo abangamukelekanga emthethweni abahlala ngempumalanga yelizwe kodwa kukhulu izigebengu eziphakathi eDRC langaphandle kweDRC ezidla umnotho weDRC. Indlela yokuthi kulungisiswe khona lokho yikuletha abantu ndawonye bonke ukukhulunyiswane, kulungisiswe kube lo hulumende ongabandlulile, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu obusile izwe lonke lihlangene linjalo.
Ye kodwa ngasikhangela labo abantu abangaphandle ukhuluma ngabantu abanjani? Ngobani bona?
Kuhlangene njengoba umbuso weDRC kawufinyeleli izwe leli lalikhulu kakhulu lingange lokho esithi iWestern Europe lilodwa nje. Ngakho ke umbuso usuka ngesikhathi lesiyana semuva ngabo 1990s umbuso oseKinshasa kawufinyeleli ngendlela efaneleyo empumalanga yelizwe. Ngakho ke kwenza ukuthi kube lezigebengu ezizibusayo nje ezenza kube lula ukuthi kudlwe umnotho weDRC ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngabantu futhi beDRC kodwa ke kukompunza idlemini khona ngale ngasempumalanga. Ngakho ke kwenzeka lokho abantu abafuna ukukwenza. Kwenza ke nezimpi zakhona zingapheli ngokuba eziningi zakhona zidalwa yilaba ababefuna ukuthi kube lesiphithiphithi ukuze badle kahle.
Siyakhumbula ibutho leZimbabwe lake langena khona ngale DRC lathiya kuvele kunjalo, kambe ukuthi ilizwe leZimbabwe kalizisoli yini ngokuthi lakwenza khona?
Angiboni ukuthi bayazisola ngoba phela ongabe kwakulandwa kuleyo ndawo kasikwazi. Kuyenzeka ukuthi thina sasikhangelela ukuthi kuyalungisiswa, abanye njalo bekhangelela okunye. Akhona amanye amazwe angenayo khona laphana ngalesi sikhathi abayaziphatha imandla zakhona zadla okumangalisayo, zazuza idiamond, zazuza igolide, zanotha ngendlela emangalisayo. Kodwa ke into enye kumele siyikhumbule ukuthi uma iDRC ingela kuthula akusoze kusihambele kahle eSouthern Africa eCentral. Kumele sifike esibangeni lapho khona kungasabulawana, kungasadujulwana ezwekazini le-Africa ukuze sikwazi ukuba le ntuthuko ngendlela efaneleyo. Ukuze sifinyelele khona lapho kumele kukhulunyiswane umbuso okhona ube ngumbuso wabantu. Izimpunye esibona laseDRC yikuthi kube lo mbuso obandlululayo, umbuso we-corruption, umbuso ongaphathi abantu ngendlela efaneleyo baze bagcine sebekhetha ukuya egangeni besiyalwela amalungelo abo. Kumele kulungisiswe konke khona lokho abantu bangabi nesizathu sokuya empini besiyalwela amalungelo. Kumele bazuze ngendlela efanele kungakhathali ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo yelizwe, izwekazi le-Africa lonke.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs kuwe Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IHamas namuhla inike inhlanganiso yeRed Cross izidumbu zabantu abane eyabathumba kwele Israel ngomnyaka ka-2023 ize ihlasele kulelo lizwe lapho yabulala phose inkulungwane lengxenye 1200. Ngakwelinye icele ele-Israel lalo likhulule ezinye izibotshwa zeGaza phansi kwesivumelwano sokubeka phansi izikhali okwesikhatshana. Abalondi bembali kwele Gibhithe bathi sebevumbulule ithuna lenduna enkulu uThutmose wesibili esigabeni seLuxor entshonalanga yendawo ebizwa ngokuthi Valley of the Kings okwalaliswa khona amakhosi amaningi. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wesley Patelani leMelika umsekeli kaMongameli weMelika umnumzana J.D. Vance uthi sekuseduze ukuba kube lokuthula kuzwekazi le-Europe okulempi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine. UVance wethule amazwi la namuhla emhlanganweni omkhulu we-Conservative Political Action Conference oqhutshelwa eNational Harbor eMaryland. EleMelika likhulumisana leziphathamandla zakwele-Russia lezakwele-Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ngolunye udaba leMelika, abaphanyeka emthethwandaba kumayelana lezisebenzi ezixotshwa umsebenzi nguhulumende kamongameli Donald Trump obambisana lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk othi uzama ukuphungula indleko zemali kahulumende bathi kulezinqumo zenkantolo abazithakazelelayo lezinye abangahambelani lazo. bathi kusobala ukuba ezinye izisebenzi zisuswa emsebenzini ngokungekho emthethweni. Lo hulumele kaTrump laye kathakazeleli okunye okwethulwa yinkantolo esanda kunquma ukuthi kuqondile okunye okwenziwa nguTrump loMusk. Kuvame kanganani ukuba indaba zezisebenzi zikahulumende ziphanyekwe enkantolo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
Lapha baba Dube, kukhala ngathi abukaze kubonakale okunjengalokhu. Angithi sesibe khona lapha sokube kwaba labo president abangenayo kusukela kuBush kusiza kuObama. Kusiza ngapha kuBiden. Asizange sikubone okunjengakhona lokho ukuthi abantu baxotshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuya-investigatewa njengakhona lokho. Kuyasimangalisa kakhulu.
Ye, nxa sikhangele indaba ezinje ezinye zihanjiswa emthethwandaba, kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kulento ezinje ziphanyekwe emthethwandaba?
Akujayelekanga konke khona lokho ukuthi kubonakale ukuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima, yikho esikubona esakubona kusiya komthethwandaba. Kodwa ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka abaxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani, asikaze sikubone baba.
Ye, nxa sukhangela sibili udlula ngodaba lolu, ubona ngani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside, ngoba angithi bona babantu laba abaxotshwayo ngabantu, futhi abantu laba abaxotshwa imisebenzi ngiyibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha nesikhundleni. Babe ngathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexotshwa imisebenzi laphana ku-affecta ama-families amaningi kakhulu. Kuthi ukuthi kuba lokuxokozela, kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzayoba lo mhlangano lo zabo ungokukhangela i-budget masinya ukwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siyaphambili. Siza kuzwa khonapho, mbona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs TV Studio 7 eseDallas, eTexas. Kulamalunga ebandla lezanu-PF aqhubekela phambili esithi afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesikhundleni loba etshele abahleli bezindaba kuyenaliviki ukuba uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla ababili ombuso wakhe njengalokhu okulawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Amanye amalunga ebandlaleli asethuka abaphikisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni, kodwa abaphikisayo bathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ahlale esikhundleni kuze beyofika umnyaka ka-2030. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs TV Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Lalazi olandela izembusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. UMlalazi usungula lengxoxo.
Uhlupho lweZimbabwe ukuthi siphathana njengabantwana. Umnumzana Mnangagwa ucabanga ukuthi asisebenzisi ingqondo singabantwana, njalo sebethethe iZimbabwe bayenza ithoyi yabo. Laba bantu abakhuluma ngo-2030 ngabantu abathunywe nguye abathola ama-blessings akhe. I-audacity kaMnangagwa yokuthi abize ama-journalists, ama-editors azokwenza amadlwane la abekade wenza la ngempendulo ade ezinikeza, yikho ukudelela umphakathi njalo kutshengisa ukubana ilizwe lakithi lilomnyama ukubana libe lomongameli onjengo-Emmerson Mnangagwa. Well, okunye mhlawumbe baphanjaniswa amakhanda yizinto abazenzayo labantu abababulalayo, yikho sebebusa sekungathi baphambene.
Ye, baba Juma uyamuzi yakhuluma lapha ubaba Mlalazi. Akumphendule khonapho Juma wamafisha.
Ngithanda ubana ngithi I'm disappointed kuMlalazi. Ngumuntu obengimhlonipha kakhulu lalowo ngusixoxa senza konke, but nxa uzakhuluma uthethisa umongameli Mlalazi, hayi mina ngingeke ngakwazi ukuthi qhubeke sikhuluma, ngoba I believe that yes, even if we don't agree on anything, isintu sethu sithi i-respect iqakathekile, especially abantu ebantwini abadala. Having said that, Mthembo, it's okay to have different opinions on anything. U-president ukhulumile isifiso sakhe yena njengo Emerson Dambuzo Mnangagwa. Okugcweleyo kakhulu kunoku yidemokhrasi yangkhona phela. Ulakho ukuthi athi kona hayi mina kangisafisi sengifuna ukuba la. Kube nabanye abangathi hayi thina sisafisa ukubana uhambe. Yikho kwazathi hayi ngizazama ukuncenga bona laba abafuna ukungcenga ukuthi bencengeke ukuthi kona kungenzakali khonoku ngoba nami sengifuna ukuphumula. Which is all correct. And ukhuluma asokuqala kwakhe ukukhuluma into naleyo. Sekukhulume kaminenginengi ngamuvana ngani. So angazi nje ukuthi nxa umuntu ezikhulumela njalo. Omunye umuntu awusubuya sekuseqasa ukuthethisa sekukhuluma ngamadlwane ngokudlalisa iZimbabwe just raising emotions like kodwa i-gaslighting ngokana ngesikhiwa. Mina kanguze mina I always believe ukuthi nxa sixoxa la asixoxeni ngemibono enombono wakho ngombono othethe komunye umuntu but in all that we do it.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolete.
Asiphi lutho ukwenza khona ukubakile.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolete. Mlalazi uyakhuluma lo golide ukuthi lokuphoxa inkokheli vela kuqala lokho. Njalo khona ukuthi umongamela kwenzayo. Ukhuluma ngenhliziyo yakhe.
Well, ngebhathi nje o golide babone ngani ukuthethisa kumbe ukuphoxa umongameli wabo. Look, akumangazi ngoba othuma bangama beneficiaries of a corrupt system esibuleli lizwe. Sikhumbuzane thuma ukuthi ama beneficiaries esystem yeZimbabwe, it's a handful of ZANU PF supporters. The rest of abantu beZANU bayahawula mo vethi be display wabona, which is what makes a majority of Zimbabweans angry. Uma sikhangele sililizwe bani elile more than 4 million citizens ezikwamanye amazwe ziphephela and then uyothola umongameli ependula jokingly yikho kwenza size sithi hayi la ngamadlwane ngesindebele bathi ngisakuvukela umchilo wesidwaba yikho lokho okwenzakalayo ilizwe liyilokhu honestly golide akungitshele ukuthi kuthiwe singakhulumi nxa sile 40 years of independence silabantwana abafundela ngaphansi kwezihlahla silabantwana abafundela ezindlini ezidilikayo amatitha ahawula kodwa silabo winkinel jivayo kodwa silalaba kuthiwa ngobani laba bahamba bethi banikeza ama-ovet imali lezindlu after 40 years you still doing ama handouts. Yikho okwenza size sikhulume ngale ndlela golide ukubana la ngamadlwane yikubona kuthiwa 2030 uze uzibuze kathi 2030 lalento elihlala liyenza golide
siyakuzomlalazi.
Kathi leyo pambeli kasifiki njani?
Yes, siyakuzomlalazi baba golide bala ngamafutshane.
Well, njengoba ngishilo mina umongameli is pronounced usekhulumile yena awusenhluzweni yakhe. Akuzwayo njalo akufisayo laba abanye abakhulumayo labo bakhuluma okusenhlizweni zabo abakuzwayo njalo abakufisayo yidemokhrasi nale esidingayo kukho konke lokhu asikwenzeni kungela ngxabano kungela kukhombana ngeminwe kungela kuphoxana impumela izabuya ekucineni njengoba ishilo thina iphathi yethu siphathi esihlelekileyo kakhulu silenula yi-Congress eyiyo ekhetha ubukhokheli. So iCongress le ikhona ngo 2027. So uthi sizokhuluma ngendaba le kathesi vele is too early. Kanti sizange sifocus ngomkhonomi. Sifocus ngona silungise njani abantwana abafundela phansi kwezihlahla bona lawo. Sikhangele imigwaqo le efileyo le. Sikhangeleni konke ongabe kusihlupha. Sifake izandla zethu ndawonye njengabantwana beZimbabwe ngoba asoze lakhiwe ngomunye umuntu. Lakhiwa yini lawe. So sonke lapha silomsebenzi omkhulu okuthi sikakhe. Then 2027. Ya wi Congress kuzakhethwa okukhethwa khona phala kuzaphuma ukufaya khona phala.
Lapha lizomnumzana Joseph Chuma okudalela ZANU PF Central Committee njalo omela iphelandaba chabalala edalela ePhalamende kanye nomnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho vyo endebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Nilalele kumsakazo wa Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC. Soke isikhathi sokuza imbono yenu nabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7, sanibonani nabalaleli wonke bakithi. Bonke labakhulu be ZANU-PF abamela lesi istudio sabantu. Siyacela abantu abayiba baphethe sithi imgwaqo abayiphakamele. Sise umgwaqo enkayi uletha inhlupheko, intuthuko kuba nzima ukuthi ingene. Ukuze intuthuko ingene imgwaqo, but imgwaqo yenkayi itshengisa ukuthi iZANU-PF isayifeyila. Loba kuthiwa kulenhlelo eziningi, but umgwaqo senjalo yiwo omfeyilisayo. Sicela ukuthi baphakamise izinyawo.
Studio 7 nabantu bonke abalaleleyo. Kahle ngene nje straight enkulumeni. Kubuhlungu ukuzwa abantu abafana nabo hobhodo besiyakhuluma phambi kwabantu. Induna kayikhulumi ngomthelo. Abantu abakhuluma ngomthelo ngamakhansila nabosabhuku nabadlisa bese beyiletha kuwe. Lo district administrator wena usujumpa izinto ezingaqondananga nawe usungenela, which is not true. Lathi sinje silama position esiwabambileyo. Singabantu silama position esiwabangileyo njalo futhi singama ex-combatants. Yekela ukukhuluma amanga ukuthi ama-Russia siyakweleta ama-Russia. Ama-Russia anika izigaba. So sebehambe bayakhuluma lo ngama-leaders wethu phansi egodini. UMikhail Gorbachev ubuyile wazokutshela khona lokhu ngoba thina izikhali sasiphiwa nguMikhail Gorbachev. Ngani? E-Soviet Union, not e-Russia. Soviet Union. So yekela ukumislead abantu. Akula muntu lapha, that is a tribal trust land, not ukuthi land le irizevelwe igovernment. No, it's a big no. Bantu bemakhorokhoro qinani, siyakhuluma thina, akukho lokho. Ma lobu abalo eseyizanu katsho nje ukuthi uyizanu kaseyichief yabantu. Siyabonga, thank you. Full stop.
Stambana ne Studio 7 nabalaleli kade ngagcina ukukhuluma kulesi studio. Udube lukhulumayo. Yebo, siyezwa inqosho muse khona ebadlenda libusayo ekhaya eZimbabwe. Ye, hayi. Angisapoti hlangothi kodwa into engibona engathi izosisiza singabaZimbabweni. Angisho ukuthi akukuseliphi iqembu, kodwa wami umbono uthi into engenza iZimbabwe ivuke ukuthi kubuse umuntu angekho politiki. Kukhethwe nje umuntu ozimele, othembakele, kodwa ongekho kakhulu kwezepolitiki. Futhi ongazange abe yisosha, ungumuntu nje owazi ngezamabhizinisi. Lokho kuzokwenza ukuthi iso lakithi liqhubekele phambili. Njalo kuzokwenza ukuthi ngisho ama-investors lawa namhlanje angabazi ukufaka imali eZimbabwe ukuthi umnotho wethu uthuthuke. Ngicabanga ukuthi bayangabaza ngoba abawethemba umbuso ohlangene namabutho. Umbono wami kodwa ngisho ukuthi ngithini. Kodwa ngisho ukuthi akube ngumuntu nje ozoqhamuka noma kuphi kodwa ongusomabhizinisi ongathatha uhlangothi nekho kakhulu kuma-politician uzobona izolithuthuka lisiya phambili.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla kuhlelo labesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngeZulu elina ezabelene ezithiyeneyo eZimbabwe. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Mungamele Mason Nangagwa namuhla ohlangane labo somabhizimusi koBulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka. Kulandela izwi lelokhu elisini abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.